sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi labantu lilokhu lichothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi. Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile deal izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza abahlangane khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe.
So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu we Studio 7. Iningi labantu lithi lilokhu likhothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi, ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Kodwa ababalisi labazali bathi belokhu bejabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kwamphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Tokora. UTokora ubefakwe ukuba ngumphathintambo wezemfundo ngolwesine, wasekhutshwa ngemva kosuku olulodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTokora obevele engumphathintambo wezemfundo ngesikhathi kulohulumende kamongameli Mugabe waguqula ukuqhutshwa kwenhlelo zemfundo elizweni ekuqaleni komnyaka ka-2017. Linguquko yabangela inhlupho ezifana lokusweleka kwengwalo kanye lokusilela kwababalisi abalolwazi lwezemfundo okumele zinikezwe abafundi. Umbalisi oxoxe leStudio 7 okhethe ukuzibiza ngegama elithi Sanele Ngwenya uthe kunzima ukuthi afundise kuhle abantwana ngenxa yokuthi engafundelanga ukufundisa elandela indlela entsha. Ugcizelele wathi kunzima ukufundisa kungela ngwalo lokunye okudingwa ngabafundi.
Mina njengombalisi wabantwana esikole ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho, ngoba wayengalaleli izikhalazo zethu njengababalisi. I-curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane, asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthe umnumzana Dokora ubelolwazi olujulileyo ngezemfundo lanxa ebelamaphutha akhe afana lokuthi ubengaziniki isikhathi sokuxoxisana labantu kabanzi.
Mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa okungawuthi nxa esehambile sesingajabula kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi uDokora laye wenzile eyakhe imizamo ekuthuthukiseni ezemfundo zakweleZimbabwe.
Umzali wakobulawayo umnumzana Steven Dube uthe ukukhitshwa kukamnumzana Dokora kungenza indlela okuqhutshwa ngayo ezemfundo ibe ngcono. Omunye njalo umzali unkosikazi Nontobeko Ntini uthe ujabule kakhulu ngokukhutshwa kukamnumzana Dokora ngoba abantwana bathwele nzima ngezifundo eziningi esezisedlula ezezinga eliphezulu.
namthabile kakhulu ukuthi udokora bamthuthile uvele bese sithabise nzima kakhulu one nafuna ahambe konke le pledge yakhe asahambe layo two i-curriculum yakhe ahambe layo kambe nakuzwa ngapho ukuthi umntwana o-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10
Ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli Mnangagwa izagcotshwa ngokusemthethweni kusasa ekuseni. Iningi selichothozele lidale ikakhulu kulandela ukukhethwa kwabebutho ukuthi babe ngamalunga alo kanye lokubuyiselwa kwabantu abaziwa njengabehlulekayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokho sikudaba lweCabinet siphinde saxoxa loNkosikazi Lucia Matibenga umgcini sihlalo webandla lePeople's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana.
Ayi siyakusola kakhulu njengoba sisezi sisela ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini. Ngizala lokufaka amaluba ematafuleni kodwa ngase kufika ekuthini sokubusa kumbe sokulomsebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengabakhosikazi oba manje esiphatheke ngakho ikuthi sikhuthaza ku-opposition ukuthi sapitaticipate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamakhandidethi bazidalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethwe libuya labo bayakhethwa ukuthi bangeni endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kamnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo ye-Congress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi hhaya kulalesi esingakuhlangelela ukuthi kungaba ngcono kuzahlala kuyigogo lokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kathesi amakhosikazi wonke sifuna ukuthi sikhothe across political parties sibonisane ukuthi singaphenza njani singenezeni kwezinye indawo zonalezi phakathi kombuso kungaba ngasemabandeni yethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina bona ngazathi isasa continue ngasadilisana lexhegu ekhaya ixhegu lingelo kwesesikhathi ngalifuqaliwe manje njengoba lena selihlukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophe ukumlisa nakho futhi yabe lokhu eqhubeka ngamapholisi zakhe lengubaba wakhe. So mina ubahluko vela ngiyibone.
Lo nkosikazi Lucia Matibenga umgcini sihlalo webandla le-PDP njalo elwela amalungelo abesifazana sixoxelaye eseGweru. Ukuze sizwe umbono wabasekeli bebandla le-ZANU-PF siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma idale lephalamende. Umnumzana Chuma uthi kufanele umongameli Mnangagwa aqale anikwe ithuba lokusebenza engaphongusolwa nje mahlayana.
Kuze qade ke ngathi sibenza lona abantu abawukhangele ngoba ukuthi na into entsha eqalayo sinyaka engu-27 silozivuse asikaze sizekwazi ophinye phezeni ngaphandle kwaba umgazi sesikwazi ubaba Mnangagwa ake simikele ithuba elokuthi naye akayenze abelakwenza.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu afusizo labo khanaliso kumele kube kuyinto nakhetha abantu bakithiyasakasumkhulumeli naye ngangakufakela ngakufakelwana nxa kusase esiyehlulekile sithi ayini enangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna azenzidensiuna umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana bese siqwaniseke ubana sizizani sesimjanzeka ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhetha ubani mina kahle kahle njalo kuno nambona anta ora akumelako into emelisihlupho into eqale yonisuke ukubondula bona nabakhethileyo imisebenzi omele wenzeyo bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bona wari maphutha then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukubana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations zesitoligazi yini. So bephindelebela emabharakeni bengena ukuthi bekhaya yonto izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi okathesi basebeqala ukuphuma phindanaphindana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amakhulumi labo sebekhona sizoyesenzake bonke ndawonye beloku bethiya phindanaphindana ulokusuka njalo. So ngibona nto yinto nje engasizinzeki overnight but sekwenzakala sekuqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabanade bephumbile emabharakini bezoyenza naleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona nto
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini, i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphelo somthetho womongameli, so ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngu-leader of the house lepalimende lapho kubuje khona imithetho. Uyakwazi bana into lezihamba njani njalo uyakwazi futhi bana epalamende lobana sinama-opposition abakhuluma intandabo abakhuluma ubona babo. So uyakwazi kuhlobotela kusonta ngapho kuyenza abananto akungapho kuphuma nje ulale phansi. So mina ngimaze indoda eqoto ngimaze indoda ekwazi bana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo.
Linjani mahlaba ezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of bending, land of blue sky.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besiledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza behlangene khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe. Lokho bekungokwakuqala ukuthi amabandla aphikisayo abahlala bejengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale becupha mgano munye begida ndawonye laba lesi sigodlo. Asizweni izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 ngalolu daba.
Ibizo lami nguThandekile Moyo. I'm so happy ukubona amaZimbabweans coming together. So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwengaphi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba. Sisonkeni bakithi, asibambaneni and we push through and see Zimbabwe great again. Thank you all. We have had a great time lapha Washington DC and it's been amazing to see all Zimbabweans from all walks of life in the diaspora coming together. Ngiyabonga kakhulu to everyone who came together. Let's dance together. Sithandaneni, sisebenzeni sonkeni and let's be one and make Zim great again. Ngiyabonga kakhulu.
Inkosi busise bakithi, khangelani iZimbabwe sokusile bakithi, sikhangela ukuthi kumbe izinto zizatshintsha, sonke sesibuyele ekhaya. siyobona ukuthi kuyini kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yethu ibe iZimbabwe ezaba iZimbabwe yabantu bethu. Abantwana bafuna ukuya ekhaya, bafuna ukuyasebenza khonale, bayenze konke okuhle eZimbabwe. Siyabonga. Ngingumamoyo bakithi, ngumamoyo la ngivela kukhathele ePennsylvania. Siyabonga.
Lezo izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 zisesigodlweni someli weZimbabwe eseMelika eWashington DC. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kobengumongameli uMnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Watchman Ncube uNkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Kube abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi intwana inyoka yinyoka, ungazizama ukuthi inyoka ibhandishi ithini yakulona emsebenzini. Thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengamakandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele. Siye sikulindeleyo kuya kuyele thini. Bethemba ukuthi abantu abakhohlwanga ukuthi bavela ngaphi baya ngathi. Sesenomsebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubuyisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai uMnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena uthi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina ngivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange bezwe bathatheka ngabo. Inkundulwane lasi abantu bendolwane abakhulumi njalo. Ingakhuluma labantu abavela ema-central ekhaya abakhulumi njalo. Okuthathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba-WhatsApp. Abantu beZimbabwe abasuzithutha. Esingakwenza okungcono kulokuzalile oko. Uma kube siyavota abantu bayabekwazi ukuthi hayi thina njengebandla leMDC asizange sibhobho siyelisa nalo mgaba okusafuphi. Kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe ukuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuyena kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu. Ukuthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitshelile phambanisa balikhiphela kithi. Kodwa lapho esiyelelise khona abantu bazathalwa ngoba bebabizwe impilo yethu.
Asizweni ukuthi siphatha amandla sebandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena uMnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba besengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kati hhayi ababonanga kuhle njengokuxamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le-alliance ebizwa kuthiwa yi-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa. Because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe ubisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo ngu-37 kusukela 1980. Yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzori wakuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Ngathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU PF totally-ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho. Sithabile yibo kangomgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Love Momoyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu-investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso usiza iZANU PF. Yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezombangazwe. Abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke usoka lokuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotha, ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyo ebamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Monica Mzeziwa osanda okwethekelela eZimbabwe esikhulume laye khonapha kuma studios ethu eWashington DC.
Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni, lokho ukholo lukhona?
Abantu ekhaya bayathandaza, kuyagcwala. Ba, ngoba siyiwe impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith, faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele ezikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke, zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni ama-Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kuba profeti lalabo abayinkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo?
Ikwa ngakubonayo mina khona ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngithumayele one time, I ended up ngithumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abrahamu yini? Lami ngavela ku-Abrahamu. Ayisibo ama-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukubedlula bona, ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngidala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what a sele thorn eceleni yakhe lapha kulento yayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe. Kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just want to tell ukuthi khona khona i-grace yami is sufficient. Indaba yokuthi uthi uyayizuza nxa ukuposition ye-weakness. Wabuyela okwesibili, wabuyela okwesithathu. Usually abantu abaningi ngasithandaza. Siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungcede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya uNkulunkulu lokho nana ukwenzanga, hey ngicela lokhu kwathini. Nxa usubuya lokwesithathu, it's even worse, ngoba abantu babe befuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza, so uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's really a simple denial of saying no. Ngoba, really, you're not the only one who has said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho maningi kakhulu kwedlula ukuthi nganginikile lokho obucelayo. Ngoba Paul was able to do all things ekuposition of weakness, ekuposition yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Mhm. Ungabachiyela liphi abesifazana kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abanengi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama, okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone? Into yokuqala okuzamela ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenzwa put together, i-cabinet le iyabe i-cabinet enjani? Because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesivili, oh mama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bo mama, libali istori ka Lot, libali istori ka Hana. Ulot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, Ulot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale, ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina uLot esithi hayi, ngale kangikhulu ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobha leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobha leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani, ukuthi ngizo lapha agcine siyakhona uLot. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. uHana uHana wayevaliwe uNkulunkulu ukuthi engabili abantwana wathandaza uHana wazi wathi kwelinye ilanga esensontweni khona ngapho lapho ababayinikela khona izinto wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona wagcina esithi kathi indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakhe uqhuqha wamtshela wathi hayi angidakwanga ikuthi kule zinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami. Umkhulu wakhona wapho wathi hayi ngikhole uNkulunkulu uzakwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho. And for sure uthe esuka khonapho she had peace. Listen, kazange atshelwe ukuthi khona uzaba lo mntwana. If you read it, wayengadli, wayengahlekile abanye, wayengathini, kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoyina abanye, wadla, wahleka, waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mntwana. It's peace that comes from God. You have to be content le situation ekhona. Ngoba sure sonke singake sabaleka eZimbabwe. Siyasala sokulobana. I would certainly encourage bonke omama ukuthi let's have faith. Let's continue to pray. And we hope and we are praying for Emerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha.
Sibongile kakhulu kuba lawe kuhlile.
Thank you. Ngiyabonga bomama. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo esiqhubelo nkosikazi Monica Mzeziwa osanda kwethekelela eZimbabwe yena ohlala khona napha eMelika. UJacob Mokomeri oweZimpost kanye loPatience Karauzi ve oweZimbabwe Prisons and Correctional Services yibo abanqobe kumjaho welika half 10 kilometer fun run oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamhla ekuseni. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
UMgomeri utshaye intambo ngemva kwemizuzu yedlula ingxenye yehola 30:36.66 ukuthi obhutshisa endaweni yesibili uBlazing Wison oweqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwe-30:56.96. Ikanti obhutshisa endaweni yesithathu uChristopher Gondwe oweqembu leBlanket Mine uqede sekudlule 31:04.49. Onqobe kucelela besifazane nguPatience Karauzibe yena othaye intambo sekule mizuzu engamashumi amathathu lathi bamnambili le-38.9 ukuthi ngemva kwakhe bekulo Nevia Makonzo oqede ngemva kwe-39:50.30. Bobabili laba ngabeqembu leZimbabwe Prison and Correctional Services. Ikanti obhutshisa endaweni yesithathu ngumdlali weqembu leZimbabwe Republic Police u-Eni Chirisa oqede ngemva kwe-40:29.58. UGarauzibe nguye njalo wanqoba lakumncintiswano ofanayo onyakenye. Kumncintiswano wabafana abasakhulayo uJoshua Chimanga waseMaswingo nguye oqede esendaweni yakuqala sekudlule 32:2.96 ukuthi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi weqembu leSparrows. Lanyakenye uMkhwananzi uphutshe esendaweni yesibili kulomncintiswano njalo ukuthi inkinga ikuba ukugijinywe sekutshisa namhla.
Namhlanje kube lusuku oluhle kodwa hayi umumo womkhathi ongathi kuba ama-challenge amaningi isimo sokushisa kakhulu njalo la ngendawo zamanzi izathe kungathi iyasifikela kancane.
Umncintiswano wamantombazana asakhulayo kunqobe uMnashe Sharara kuthi kumncintiswano wabancintisa bekuma-wheelchair u-Elford Moyo weqembu leDaniko nguye onqobe kucelela besilisa kwathi uThandiwe Ndlovu weqembu leRichwood elasezishabane nguye onqobe kucelela besifazane. Lo nyaka abaqoqi balomncintiswano wona ongumnyaka wesithathu lokhe wasungulwayo bananzela bokhekhe abaphatheke kulomncintiswano njalo u-Obey Makaha kanye loDiof Dube yibo abafanyana abathwele imivuzo kuthi uPauline Juma kanye loNkazimulo Vundla abathwele ukucelela amankazana. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe nguMongameli Mnangagwa elikhangelwe ufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabebutho. Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile dili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo bahlangane khona ndawonye. Sizogqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.